Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela kustudio 7, olwesibili mhlaka 19 kuNhlangula 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yevoters roll izahlala ihlupha ngoba ma ingachaswanga kuhle akutsho futhi ukuthi izeke yabe right khona kuyana yikho ngoba umumo esikuwa ama election ngumumo wokuxokozela akusathandi ukuthi kube lento ezingayenza ukuthi uxokozela lokho kugcine kusihlupha kusasa.
Inhlanganiso yezek ithi ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota olwe voters roll oluhlelekileyo luzanikezwa amabandla ezombusazwe abaphumelele kuncintisa kukhetho kungelambadalo. Amalunga ebandla le-National Patriotic Front, NPF, asebiziwe emthethwandaba isetheswa icala lobudlwangudlwangu. Kwezemidlalo, umncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele uyindaba esegudwini kulezi nsuku kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abe commission ebona ngezokhetho abezekhi bathi ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota olwe voters roll oluhlelekileyo luzanikezwa abamabandla ezombusazwe ngemva kokulotshwa kwamagama abaphumeleleyo okuncintisa kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugceleyo.
Lingcazelo iza ngesikhathi uzulu labamabandla ezombusazwe bekhalaza ngokuphuza kwabezekhi ukutholisa abamabandla kanye lozulu i-voters roll, kodwa eyitholisa abakwamanye amazwe abanjengeBhilitani ngesikhatshana esifitshane. Umgcinisihlalo wezekhi uJustice Priscilla Chigumba uchasisa ukuthi umthetho uthini ngokutholakala kwe-voters roll.
I think in the next day or so you'll see a list of all successfully nominated candidates presidential national.
Kunsukwana ezilandelayo lizobona amagama labo abaphumelele ukwethula ingwalo zabo ku nominations court sebephuma kuma paper ndaba kulele ngoba umthetho utsho njalo ukuba kumele sikwenze lokho. Umthetho uthi wona ekukhitshweni kwamagama labo abazoncintisa kukhetho kugwalo ndaba lwe government gazette kumele sibatholise leyo voters roll esiphelile njengokutsho umthetho.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi kusobala kuba uZulu akazwisisi ngokumele kwenziwe ngabezekhi ukuthola lolo gwalo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Jenesani Ntungagwa.
Okwakuqala mina ngingathi khona kungaba le nkinga ukuthi izekhi sigcina siyikhangela ngani kumbeni singane elitist. Kumbeni singathi inhlanganiso eyabantu abangafikekiyo, abangafikelekiyo. Khona ma izekhi ekwenzayo kuliqiniso, ukubona kwami akulalutho olubi ngoba la isebenza nalabo abancithisayo ukuthi ibanike lelo ithuba le-information eyabiyiningi. Kodwa-ke lakho sinanzelela ukuthi ma siya kuma-election kwezinye isuku asithathi isikhathi ukukhangela izinto. Omunye lo munye usekhangelela ukuthi lami ngiyovotelwa. Sizathi seziphambili sithole ukuthi i-voters roll le ibile nkinga zayo. Kube nzima kumbeni kube yinto yokuphuza ukuthi inkinga lezi zikhulunywe.
Ubeka abezeki umlandu uNtungagwa lokungatholisi ulwazi olwaneleyo phezu kwalolu daba.
Indaba ye-voters roll izahlala ihlupha ngoba ma ingachaswanga kuhle akutsho futhi ukuthi izeki yabe right. Khona kuyana yikho ngoba umumo esikuwa ama-election ngumumo wokuxokozela. Akusathandi ukuthi kube lento ezingayenza ukuthi uxokozela lokho kugcine kusihlupha kusasa. Mina ukubona kwami indaba ye-voters roll ihlupha khonapho izekhi la imele isebenze gadalala ukwedlula lakho kukhona.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo adaniswa ukuthi i-voters roll ikhanya itholwa lula ngabebandla elibusayo. Kodwa abezekhi bona bamangela ukuthi i-voters roll ehlelekileyo ayikabi khona. Ekhona etholwa nguZulu yiyona leyo alokhe besayisebenza ukukhipha konke okungamelanga kube khona. bathi abazayithola kungelanhlawulo ngabancintisayo kukhetho abalamagama ayabe eselotshwe kugwalo olwe-Government Gazette. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abazahlola ukhetho oluzayo bakhuthazwa ukuba baqhube umsebenzi ngendlela ezasuthisa amazwe wonke omhlaba kanye labantu baseZimbabwe bengayi emadolobheni kuphela kodwa lasemaphandleni lapho okuvame ukwephulwa umthetho lamalungelo abantu. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazi weStudio 7 zithi abazahlola ukuqhutshwa kokhetho oluzayo bevela kwamanye amazwe kumele baqalise ukubuya khathesi elizweni njengoba ukhetho lungahlolwa ngelanga elilodwa. Umnumzana Chenisani Ntungagwa uthi abantu laba kumele babuye bezimele njalo bengabuyi bethi bazonceda iZANU-PF kumbe amabandla aphikisayo.
Ukubona kwami awungeke kwabalula ukuthi umuntu athi khona into zama-observer mission ziyahamba njani. Kodwa bakhona okulula kibo ukuthi bebuye njengabe European Union ngoba ama-officer babavele khonapha. Thina kaseke ku-Commonwealth. So angikhangeleli ukuthi singaba le Commonwealth Observer Mission. Kodwa i-SADC sonke siyayazi, i-AU sonke siyayazi. Ngingazi ukuthi nge-UN kugcina sobuye senziwa kanjani. Kodwa ngamafitshane mina ngathi ama-observer missions lawa akumelanga ebuye ezolalela uhulumende. Kumele ebuye ezolalela labo abancithisana kukhetho.
Umnumzana Ashley Funye isakamuzi saseHarare uthi okuqakathekileyo ukuthi abantu laba baqale umsebenzi kathesi ilanga lokhetho lingakafiki ngoba bengahamba ngelanga lokuvota awasoze baguqule lutho njengoba abantu bengabe besethusela kudala.
I think okuqakathekileyo ukuthi ama-observer ayenze kathesi ukuthi beqalise bemonitor the preconditions of the elections because last time babehamba besiya observer kuphela but then many things would have happened before people go and vote. So kuqakathekile ukuba beqalise bebekwazi the environment, even the circumstances that are leading people to vote, context endaweni yakhona ngoba you find that in some regions uyaphongahambe observer but people already will be victimized.
Owayengumgcinisalo wekomishini yokhetho ye-Independent Electoral Commission of South Africa osekungumanyana owesadak ebona ngezokhetho eZantsi Afrika, unkosikazi Brigile Bam uthi kuyathokozisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa unxuse abamazwe omhlaba ukuzohlola ukhetho njalo bazazama ukuthi baye lasemaphandleni.
Siyathemba ngempela ukuthi manje kulama-elections ezayo yonke into la eZimbabwe izakwenziwa ngendlela efanelekileyo, ngendlela yomthetho. Abantu bangakhali ngezinto ngesikhathi sokuqala ebeze bahlupha. Sijabulela ke ukuthi into yokuqala nje ukuthi uhulumeni uvumile ukuthi abantu bangaphandle ama-observers makeze azobona ukuthi kwenzekani. Kuba ngesikhathi saphambili u-government walana ebengafuni ukuthi abantu beze lana bazobona ukuthi kwenzekani. Sina sihambanga kakhulu, ufuneka lezo zinto uphumele ngaphandle, ungahlalela ehotel, ungahlalela kuphela. Ufuna kodwa abantu sibabizile, sibuza bona abantu bala ekhaya, yibona abazi ngempela ukuzula thina.
Lokhu umnumzana Charlton Nyoni uthi kuzenza abantu babe lethemba kukhetho.
Ngibona ngani kungasiphathisa kuhle ngoba nxa bengabakhona laba abantu ukuvoxeka lokho okukhona kungaphela kube clear ukuthi izinto zihamba njani.
Umnangagwa unxuse amazwe wonke alesifiso sezokubona ukhetho lwalonyaka lokuqhutshwa okube ngokuqala ukuthi amanye amazwe anjengeBrithani lamanye akwinhlanganiso ye-European Union azokwenza lokhu ngemva kokuxabana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okwakhathesi abamanyana we-European Union yibo asebefikile. Amazwe amaningi afana labo-America, Australia le-China akhangelele ukuthi azabuya ngensuku ezinhlutshwana ukuthi ukhetho luqhutshwe nomanje kule nkuthazo yokuthi ngabe wabuya masinya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uGibson Pepe.
Amalunga ebandla le National Patriotic Front NPF aseviziwe emthethwandaba isetheswa icala lobudlwangudlwangu. Amalunga lawa abikwa achaya umuyi umnumzana Magura Charumbira emahofisini ezanu PF eDavisol. Ngobulawayo ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Icala abaletheswayo babika balidala ngomnyaka ka-2016 umuyi uCharumbira esaphila kodwa alingenanga emthethwandaba ngenxa yokuthi ugwalo lwecala idocket kwathiwa lusiwe eHarare. Abetheswa icala leli bathi ngesikhathi betshitsha emthethwandaba babesetheswa icala lokutshaya uCharumbira kodwa khathesi sebebhalelwe ukuthi icala labo ngelobudlwangudlwangu i-public violence. UCharumbira uze wabhubha icala leli lingathonisiswanga. Isimanga yikuthi ugwalo lwedocket soluvelile ngesikhathi abetheswa leli cala sebebhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka njalo basola ukuvelwa kwedocket leyi ngesikhathi somkhankaso. Omunye wababizwe emthethwandaba umnumzana Cosmas Ncube uthi uCharumbira wabamangalela batshitsha emthethwandaba baze badela.
Nayithe simtshayileyo satshitsha ekhothi satshitsha ekhothi istethi isitshela ukuthi idokhethi lihanjiswe eHarare kalikho. Sasizacina kuthiwa no lapha kukhanya ngani indaba yethu kayindawo sizabizwa ngama-summons. So then now into esimangalisa ukuthi idokhethi lihamba njani eHarare thina silale yabe lilandana eHarare. Njalo why i-directive vele eHarare ngoba kathe sesibizwa sesisamoniwe ukuthi ka-20 June siye court.
Omunye wabetheswa cala linye ngumnumzana Butholezwe Ngwenya. Ungwenya ukhala ngokuthi icala elibhaliweyo seliguqulwe ethi kukhanya icala labo elikhulu ngelokusuka kuzanu besiya ku-NPF.
Ekuqaleni bekuthiwa yi-assault against thini ukuthi satshaya uMagura Charumbira khathesi kubuye kusekubhale ukuthi sokuyi-public violence. Ngubani okutshintshayo njalo kutheni? Asisakwazi ukuthi ukusuka kuzanu PF sisiya ku-NPF i-National Patriotic Front licala yini.
Unkosikazi Hilda Ncube uthi ngelanga le-nomination court amalunga ezanu PF abatshela ukuthi bangaze babhalisele ukuncintisa abanye baza kuya ejele.
Singu-6 esetheswa icala leli akukatshintshi but into etshintshileyo yilicala. Then abanye bethu nxa sihamba phandle abavele nge-nomination court abantu bezanu PF babesitshela ukuthi nina lifielda ama-candidates enu e-NPF but after nomination court bazihamba ejele vele alisoze li-contest.
Abathathu laba balile ukuveza amalunga ezanu PF abethuseleyo ngelanga le-nomination court besithi besaba ukuhlukunyezwa kodwa bathembise ukubaveza emthethwandaba kusasa. Imizamo yokuxhumana legqwetha elibamelayo yehlule. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sixoxa lamabandla atshiyeneyo ngamalungiselelo awo okhetho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele ukuze silithinte lingene kuhlelo. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Ziyalandela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Xi Jinping wakwele China uthi ulethemba lokuthi ele North Korea lele Melika azagcwalisa izithembiso azenza kusivumelwano amazwe la asilobe emhlanganweni wenkokheli yawo owenzelwe eSingapore. Uji utsho la mazwi lapho esamukela umkhokheli wele North Korea uKim Jong-un wele China. UZulu waseTurkey uyavota ngesonto kukhetho lokudinga umongameli. Zibikwa zindala zombili phakathi kukamongameli Recep Tayyip oleminyaka elithumi lesithupha esembusweni lo ebandla elikhulu eliphikisayo uMuharrem. Lamhla kweziphathelane lomnotho welizwe sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions yena osichasisela ngokuqansa kwentengo yempahla kanye lokuswelakala kwemali okulokho kuqhubeka elizweni.
Iqiniso yokuthi wakathesi imali ivele iyahlupho ukuthi isihlupho edlula kuqala. Ngoba ungakhangela lapha emabhenki uyafika. So kulesikhathi amabhenki aselesikhathi sokuthi ungavele ufike ekuseni. Abameli ibhenki zivale ngenxa yokuthi awu 12 banike izinamba ungajayiwe nale namba efikiwe ukuthi awu 12 akusela mali. Uthi nga ususuka lapho kathesi abantu sebethiwa abangcono abantu bathenge besebenze nale ukuthi awu plastic money. Ezitolo lakho siba lohlupho okokuqala esinanzela ama-price asekhuphukile kathesi. Kula kuqala ama-price enjalo ekhuphukile ayatshiyana. Ungafika uthwele iyusa i-price yakhona iyehliye phansi. Ungafika uthwele ibhondi i-price yakhona iyabe isikhwelela nxa uthwele iyusa. Nxa ungafika uthwele irandi iyabe ingaphansi kwebhondi kancane kodwa iphezulu kweyusa. Nxa uthi uyaswayipa isikhathi esiningi iyabe kuyeqongileyo phezulu. So ungananzeleli ukuthi asilasibili i-price eqondileyo. Abantu bezitolo indaba leyo ukuthi kuswipe ngokuthiwa i-paper money njengoba yalethwa abantu baleke bengayihlonipi leyo nto. Abantu baleke befisa ukuthi ngabo uyathenga abantu sibili ngemali ebambekayo ikakhulu iyusa but iyusa khona isabonakala. Ngekwesikhathi uyenzakala ukuthi la mnqando leya mali ngeholo zelinye angiyaphela ngayo ngebhenki. Ngoba ungaze uye ebhenki khonaphana ube le nhlanhla uthi ngoso usuyathola imali yakhona. Bafika bakunika isaka lama-coins labe ngama-50 cents, ama-20 cents, 25 cents, manje kuba nzima. Sozananzela ukuthi abantu vele sebananzela ukuthi ebhenki akuncedi kakhulu. At least indawo ebingcono ileyani i-ATM uyabusazi ukuthi uzathola at least imali ezwayo imali yephepha. Kodwa yikho labo sibona abantu ukuthi nxa ungafika uthole ukuthi vele isikhathi esiningi akubi le mali. So sebahlangana ukuthi abantu bangene phakathi bayedinga amatshe lawana khona. But abantu ama-coins abawafuni. Uhulumende wayethembisa ukuthi uzabangcono. Kodwa kusegcina uhulumende leso kumehlule.
Yena uhulumende wayethembisile njalo ukuthi uzananzelela ukuthi intengo yempahla iphonga ukukhuphuka nje mahlayana ayibisele phansi. Alikuboni konke lokho njalo alikazelizami ukukhulumisana laye njengezakhamisi.
Uhulumende lomutsha lo ongenileyo kamnanka kuleyo ngqenyi isikhathi esiningi sokukhuluma labantu kalaso. Ngoba abantu ngengathi ezijiyeneyo siyizakhamizi uthola baye bengali befisa bona bakhulume labo. And iqiniso likhona ukuthi hayi intengo ukuthi ikhuphuke iye phansi akuvumi. Njalo okunye sekunanzela okwenza intengo ihlala iphezulu ikuthi sibuswa ngabantu abangathi balokuganga okuthile. Phela inela wabona izitolo esithenga kizo athola ukuthi bona babantu abayiwo futhi abangama-ministers labasezikhundleni ezithile yibo futhi bona abangabanikazi bama-shops anayo esithenga kiwo. So zananzela lokuganga okuthile ukuthi bafisa ukubana imali yabo ikhuphuke iye phezulu ngoba phela uhulumende lwana okamgaba ephumile kungenele obunankakho wananzelela kubuyele futhi utsf-i cabinet yabo afise abantu abafana nayo. Kona lesibaziyo ukuthi abantu kuyoba lezitolo abalamabhizinesi ayofanele sithengekiwo. So lawo bafuna ukudla into enkulu yikudla abalandaba labantu.
Izisebenzi-ke zithola njani iholo lazo?
Izisebenzi uhlupho lokuhola loku lukhona. Ungananzelela kuyimikhakha eminingi ezisebenzini. Uzananzelela okokuqala abantu abaningi amakhampani amaningi akukabi nelanga ukuthi umuntu ohola ngaleli langa asilapha iday aziwayo. Imali iyadinga lapho etholakale khona abantu bephonga ukuyinikwa. Okwesibili uzananzela ukuthi ezinye izisebenzi benjalo benika imali yakhona. Abanye banikwa imali yakhona ingagcwalanga yenyanga ngenxa yokuthi 50%. Abanye ngekuthiwe 80%. Alitshwana amakhampani anika abantu imali ekwanileyo. Vele impilo yakhona inzima. Kodwa undala ukuthi usuthole imali njengoba ngikhuluma ngohlupho lwemali. Uthi vele usufuna thesa ukuthi uchithe imali zakho phela thina singabantu abamnyama bonanzela semizi ngale khaya. Kule mali oyawufuna ngawo uyayithola sibili njalo. Iyimali la uthumela abantu abasekhaya bayisebenzisa. Kuba nzima umuntu osekhaya ngiyamdumezela iplastic manje uyayisebenzisana. So izisebenzayo kula nto enhle. Uma umomuvi ama-price aqansa kodwa iholo lezisebenza aliyiphezulu. Kusegcekeni ukuthi hayi uhulumende lo sibona ngathi lokwehluleka okuthile. Yikho sibili abantu nxa kusiya ngezisuku zakule election abantu bebehamba sibilweni bakhala befuna ukuyavota belokuchuna ukuthi hathi bo. Abantu laba bakhona ababusa abake bameceleni ukungena abaye abantu engxenye into zingaba ngcono ngoba abantu bathwele nzima ezimabhola.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kanye leZCTU sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. linga kutuwa zindaba ezi mkoto ekusenla ntambama. Makakasi ati 909 medium wave 4930-6040 lagu 15460 kHz ku short wave. Linga kutuwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asikoteni esiletulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasile VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo la ku Facebook ukhasile lethu ele VOA Ndebele.
Abazanqintisa kokhetho baqhubeka ngemkhankaso yabo yokudinga usekelo endaweni ezishiyeneyo zelizwe bethembisa uzulu intuthuko nxa bethe banqoba. Omunye wabanqintisayo laba ngukosazana Perpetual Nomcebo Nleya webandla le-Alliance for National Salvation i-ANSA, yena odinga ukumela isigaba sebulilima West edale lephalamente. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe loManleya waqala ngokumbuza ukuthi kuyini okwenze wangena kulolu khetho.
Ngilesifiso sokuthi ngibone i-youth iphatheka ezinto ze-development lokukhuluma nge-gender based lokuthuthukisa isigaba sakithi kulilima wesi ngokuhambisa izikhalazo zabo-government. Ngibone kulama-challenges amaningi kulilima wesi enjengokuthi kakhesi amasela wonke ezinkomo agijimela ngapha kithi ekulilima wesi ngoba kuyindawo esekugcineni. Izikolo abantwana izikolo zikatshana bayenelisa ukuhamba esikolo kahle, le network yakhona ayibambi yonke amafoni amaradio, silalela nzima inews, amaklinikhi akatshana, i-transport imigwaqo ushile, sisele i-transport ngenxa yokuthi imigwaqo ushile. Intsha ikakhulu thina abafundileyo labo baswele ukuqhasha ngenxa yokuthi bazama uku-apply ama-intake bayathola kodwa ukuthi beqhashe ngapha kithi khanya kunzima. Nalabo abangafundanga bagcina sebenza izinto ezingasaqondanga ngenxa yokuthi isikolo sabe sikhatshana bengesenelisi ukuya esikolweni.
Lubhahe kanganani udubo lokusilela kwemisebenzi ikakhulu kwabasakhulayo khona ngapha?
Hayi vele kithi ngapha kunzima ukuthi abasakhulayo bethole umsebenzi. Ba-apply abatha ama-application abo mayizilopho abahamba elobe ukuthi bephendula baphendula bagcina sebebona kungcono ukuthi bephandle kwamazwe. And ngale phandle kwamazwe njengase-South Africa soku-overcrowded ukuthi bafike ngale bethole umsebenzi bayiswela begcina sebezenza into zokuganga. Amankazana sethengisa imizimba abafana sebeyenza ukutsho njengasesikhathi lokubona intsha ibuya ngokuningi sebevela phandle kwamazwe beyidunguze bebuya bezongcwatshwa ngapha ngenxa yokuthi ngapha baswele imisebenzi bedina besaphandle besasenza ukuganga futhi.
Balalela abantu abavotayo khona ngapho ebulilima West alubana bethe bakukhetha mazwi bani ongathanda ukubatshiyela wona?
Ma bengangikhetha amazwi engabatshela wona ukuthi ngingathembisa ukuthi ngithuthukise ama-problems abahlangana nawo njengokuthi ama-clinics njengapha kithi kulama-clinics asayakhiwa. So ngingathembisa ukuthi engapheleliswa ama-clinics la njengeTokwana, Limba, Tsukuru labadala bethole imali zabo ngendlela. Ama-linkiyezele development ema-resettlement nengikhuthaze labomama ukuthi bejoyin ama-club beyenze into zama-club ukuze bekhone ukuzincedisa.
Lo ngukosazana Perpetual Nomcebo Nleya webandla le-Alliance for National Salvation njalo ozancintisa ukhetho lokudinga umeli webulilima West edale lephalamende ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaMakhulela 2. Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Kusasa eleMelika linanza ilanga lamalungelo eziphepheli ele-World Refugee Day limanyene lamanye amazwe. Leli lilanga eliveza njalo indlela iziphepheli eziphila ngayo emhlabeni jikelele. Njalo balesineke baphinde bebonge amazwe abagcinileyo. Iziphepheli lezi zivela kunhlangothi zempilo ezishiyeneyo. Abanye bazihambela bebodwa kukanti abanye balemuli. Abanye balenkolelo ezishiyeneyo njalo ukufunda kwabo kutshiyene. Kodwa ubudlelwano babo yikuthi bonke basuke ngokungathandi emazweni abo bevalekela udlakela ikakhulu olwamalwecatsha lona osoluthwalise amagabha avuzayo abesifazana labantwana. Ngakho elemelika nxa linaza ilanga leli liyaziqhenya ngokuthi liyabasiza laba bantu ngokuningi ukugoqela ezempilakahle kanye lamanzi ahlanzekileyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje umncintiswano wenguqu okudinga intshantsho zomhlaba jikelele uyindaba isegudini kulezi nsuku kweleZimbabwe kokuthi la maqembu aphatheke kumncintiswano lonyaka owe-ORAP Zenzele Isuzu Champion Cup abebizwa ngamagama amazwe aphatheka kumdlalo yezizwe zomhlaba iqhutshelwe kwele Russia kulezi nsuku. Intathe yezindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Bezibizwa ngamagama amaqembu aphatheke kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa kule Russia izikolo ezilitshumi lesithupha ezifika kwele Mandabeleni lasemkabazwe ebezithe gwaqa isikolo seGiford esisedolobheni lakobulawayo kumncintiswano walonyaka oye-ORAP Zenzele Isuzu Champions Cup. Lo mncintiswano osule minyaka emihlanu wasungulwayo uqoqa inhlanganiso ye-ORAP isebenzisana labe Auto World njalo ungenwa izikolo ezisemaphandleni. Omunye wabadlali ophatheke kulo mncintiswano uThabani Ngulube uthe lo mncintiswano muhle ngoba usipha ithuba abantwana bemakhaya ukuba bebonwe ngamaqembu asemadolobheni.
Ya, so le lithuba elihle ukuthi maybe singabona amanye amaqembu asemathown that futhi sizodlala kule tournament.
Iqembu lamantombazana elemzimini High ebelibizwa ngegama elithiwa Mexico yilo elinqobe ukucelela besifazane ngemva kokuchayela emanama ebelibizwa ngegama elithi England kufinal njalo yilo ebelivele liphethe isicoco ngemva kokunqoba la kumncintiswano wanyakenye. Kucelela abafana kunqobe iqembu letongwe High elesabite bridge lona ebelibizwa ngegama elithi Spain kanti nyakenye bekunqobe iqembu letsholotsho High. Ezinye izikolo eziphatheke kulo mncintiswano walonyaka kucelela abafana abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili ngezibalisayo eseGiford High ebesibizwa ngegama elithi Egypt, esemabhikwa High ebesibizwa ngegama elithi Brazil, esenhlangano High ebesibizwa ngeArgentina, esetsholotsho High ebesibizwa Morocco, eseClock High ebesibizwa Tunisia, esesibomvu High ebesibizwa ngegama elithi Portugal, kanye lesemanama High ebesibizwa ngegama elithi Russia. Kucelela amankazana aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili amaqembu abebizwa ngokulandelayo. Iqembu leMalungutsi High belibizwa France, eleFatima High belibizwa Nigeria, elezwa ngendaba belibizwa Senegal, eleManama belibizwa ngegama elithi England, kuthi elePashu belibizwa ngeGermany. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Umculokazi nje siyamluma esithi singamandebele singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-National Patriotic Front, NPF, aseviziwe emthethwandaba esetheswa icala lobudlwangudlwangu kobulawayo. Inhlanganiso yeZEC ithi ugwalo lwe-voters roll oluhlelekileyo luzanikwa amabandla ezombusazwe ngemva kokulotshwa kwamagama abaphumelele ukuncintiswa ukhetho. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.